sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo.
Kumele kube lo mhlangano we National Executive, lo mhlangano we National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo.
Kambe umkhokheli webandla le EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema wake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na.
I-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ibandla le-MDC Alliance eMatabeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho achothoza khona inhlanganiso ebhethu likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engathi official position yeZANU PF, official position kaluhulumende osibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kheli MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo laleli bandla phambilini kokhetho lwama-by elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 Mbimbitho. Lanxa abanye abasekeli baleli bandla bengafuni ukuthi liguqulwe ibizo, iziphathamandla zalo zibikwa zikubone kufanele ukuthi zidinge igama elitsha ngemva kokuba umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Munzura ethe bazancintisa kukhetho besebenzisa igama lokuthi MDC Alliance. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Hayi, okwakathesi asikatshelwa ngebizo ngoba kule mhlangano emibili emele yenzakale. Kumele kube lo mhlangano we-National Executive, lo mhlangano we-National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo. So okwakathesi izandla zami zibotshiwe, ngeke ngakutsho ukuthi siqonda ngaphi ngodaba lwebizo.
Amalungiselelo okhetho ikakhulu khona ngapho kobulawayo ahamba njani?
Amalungiselelo ahamba ngendlela ngoba kulamawadi ambalwa lapho kwakhitshwa khona amalunga e-MDC Alliance. Kuwadi 3 kwakhitshwa uTinashe Gambarami, kuwadi 8 kulapho kwabhubha khona uMamuroni Mdara, so lapho akuzange ngikhitshwe muntu. Kuwadi 9 kuloDonaldson Mabutho wakhitshwa laye. Kuwadi 12 kulomama uLilian Mlilo. Kuwadi 18 kulomama uConcilia Mlalasi wakhitshwa laye njalo. Kuwadi 19 kuloClayton Zana. Kuwadi 20 kuloErnest Rafumoyo. Kuwadi 21 kuloTino Umfoka Maphosa. Kuwadi 26 silaye uNorman Hlabano. Ngathi yiwo amawards la laphuthwa kwakhitshwa abantu. Liyakwazi ukuthi umthethwandaba waletha umbiko okuthi enkulumane uMP wenkulumane okucacaphulu kumele abuyele endaweni yakhe. Lephumula uHonorable Buchelesi le Mahlangu kumele abuyele endaweni yakhe, abuyele eParliament. So ngathi ukuthi umsebenzi esikhanye nalawo yiwona lo.
Kuma by elections yaseke yenziwa, sibona ukuthi iZANU PF ivame ukunqoba. Libona linqoba yini kuma by elections azayo la?
I-by election ivele iyahlupha phakathi kwesikhathi lapha ngoba i-by election kuvame ukuthi iZANU PF yathatha ama resources e-government.
baguduze isikhwameni se-government besebenzise imali kahulumende ombeni basebenzise izimota basebenzise noma yini into ekahulumende ukuthi bawine noma amapholisa noma amasosha zananzela ukuthi kuke kwaba leyokhetho i-by-election ensiza lapho abaguduza khona isipara se-GMB wanikezwa abantu ukuthi bewine abantu be-MDC babencitshwa emaphandleni ngale bayaletha amakhuba lenhlanyelo lezinye izinto betshela abantu ukuthi hhayi ongasapoti iZANU-PF kathole so izinto eziyenza ukuthi kwesinye isikhathi kube sokwenza ngani iZANU-PF yanqoba kanti hhayi basebenzisa udlakela ngoba uzananzelela wena ukuthi bona laba be-MDC ukuthi beyofika ku-polling station bayasebesaba
umnumzana Swithan Jirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota
Agambe umkhokheli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema owake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na izolo uMalema ubhodabhode endaweni ezithengisa ukudla ama-restaurant ebuzisisa ukuthi bangaki abokuza abaqatshwe kulezi ndawo Intathele izindaba e-Studio 7 uThuso Khumalo ulandele umnumzana Julius Malema ukuze abone kade kusenzakala. Ke sizwe udaba asiqoqele lona.
Umnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant eseMall of Africa eMidrand yakufikeni kwakhe kube lokuxoxozela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo venkile.
Yes, I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You'll understand when I'm a member of parliament.
Okay, that's number one. Have you got an official sanction from parliament to be here?
I don't need a sanction to be here.
Here an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. Julius, I'm sorry, I can't.
Then there is a resident on that because we have appointment with you.
Umkhokeli we-EFF owephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela esithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lezakwele South Africa.
They are dividing our people because when you are here and you are told people who don't come from here are the
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuthiya abaningi bemangele ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho khathesi.
I will never take a platform and denounce Africans. I will never do it. If it means votes are going, let them go.
Angisuze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi.
I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home.
Kodwa umnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti kuningi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela imisebenzi.
African brothers and sisters,
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungelo lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi.
Let's work together.
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela eziqhatshe abakwamanye amazwe abaningi isigcwele imfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-intanethi etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni. Kusenjalo umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lolu hlelo.
Besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhathi ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ezinye siphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikhuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela hhaji abokuza. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Mm-hmm. ibandla le-MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho acothoze inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe lapho okubikwa kwabulawa abantu ngesikhathi segugurawundi esithi inhlanganiso le ayiqhubi lomsebenzi ngokusemthethweni ilandela iziqondiso zikahulumende. Isikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi bandise ukuthumela iqula lamalunga abo emikhosini yokubeka amatshe la njalo bayaxhasana lenkokheli zesigaba ukwenza amazwi kamnumzana Jaramba engabi liqiniso. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engingathi official position yezanu PF official position kaluhulumende osubusayo ukuba abazisoli utshengise ukuba ulobuqholo utshengise ukuba kahloniphi kodwa kungasiyo kodwa ungahloniphi kuyikuthi ukhuluma iposition yobukhokheli bakhe bonke bebandla lakhe lezanu PF kuyadanisa kakhulu ukuze umuntu ekhuluma siyana ngento embi yenzakalayo kukati ngabe ube ngumuntu kwanile ubeza khuluma la ekhondema kumbe sola lesi senzo esibi kangaka sokuthi bahambe bayebhomba ilitshe lesikhumbuzo elalifaka emangcwabeni abantu ababebulewe yibo ngesikhathi segugurawundi kodwa yena ukhanya ikhuluma esola abantu abalifaka ukuthi babevele belifakelani lelo litshe kasoli laba benza ukuganga repeatedly lokho bekuphindaphinda bekwatula bebhomba leli litshe okutshengisa ukuthi singela kuthandabuza kukhanya ulesazila ukhuluma mende ulesazila ngesenzakalo lesesibi kangaka. So mhlawumbe sikhulekela ukuthi ngelinye ilanga babe khona ababa answer igumba abaphendulayo ngindaba yelilitshe ngoba kudele kungaka abantu beMathebeleland akaso sikuvume kubi kakhulu angazi ukuthi ngisole ngamazangana
ngezenye indlela belibona kufanele njengebandla ukuthi inhlanganiso ezimele iziqhobelele umsebenzi iyodwa njengalokho okuthiwa umnumzana Chara
inhlanganiso ubhethi kwaZulu yenza intando kaZulu walapha kithi eMathebeleland ukufaka leli litshe bekuvele kuyinto ebivele ifiswa ngabantu bakithi eMathebeleland asonto yenhlanganiso le kuphela yinto yomphakathi wonke sibambene singabantu beseMathebeleland lathi njengeMDC Alliance lapha eMathebeleland South sihlala sithumela abameli kumbe ama representatives kulolu hlelo kumbe mhlawumbe ma kube lomsebenzi onjengalo so yinto ehlala isenziwa abantu bebambene kusukela ezinduneni laba bonke ubukhokheli besigaba sakithi lapha eMathebeleni siyahlangana singela ukuthi umuntu ngowayiphi party kumbe ngowaliphi bandla ngaphandle kwalaba abavele kuyibo esibathi ngabathakathi abavele babulala abantu ngegugurawundi yibo mhlawumbe abangaphathekiyo ngoba umthakathi ukuthi akhululeke kakhulu emsebenzini ukukhumbula umuntu wabulaya nguye kuba nzima kuyi ungamnanzela uCharamba uthe ekhuluma wathi mabhonzo wona mabhonzo ekutshengiseni ukuthi engqondweni yakhe uzitshelta abantu bakithi laba abababulalayo abaqakathekanga thina sikhala ngabafowethu sikhala ngodadewethu labazali bethu abasishiyayo yena ukhuma ngokuthi athi mabhonzo mhlawumbe ngantwa ngamabhonzo embuzi mbe amabhonzo amadonki lawa so izanu PF ivele yazitshengisa i-true colors zayo ngesikhulumeli sayo wenza into embi kangaka eluhlazo kangaka
okokugcina kahle kahle lina belifuna udaba lolu luphathwe njani
uhulumende wezanu PF lo uvele utshengisa kuba kazisoli ngento ayenzayo ngegugurawund ungakhumbula izikhathi kusabusa umgabe uze waphuma ehluleka konke avula umlomo wakhe axolise at least ngesenzakalo sabo lesabasenzayo la lundodo osekhona umnangagwa laye futhi ngokufanayo zawuvulwa kumlomo exolisa etshengisa ukuthi uyazisola ngento abayenzayo kuphela uhulumende omunye nguye ozadila le ndaba le ngendlela ezamhlawumbe ezabhodlisa abantu ngoba lesi silonda sesithethe 40 years bekudinga ukuthi abantu bakithi bahile kumbe baphole kube le process ezabenza kuba banjani baphole ngemvana kokulahlekela ngabantu abaningi kangaka kodwa into yokuqala ikuxolisa konke lokho kunyaba kuningi ningaba kukhulumayo kuvele kakusuze kusisebenzile thina njengabantu beMathebeleland
lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ebesixoxa laye esefilabhusi. Ka ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi abedlula amakhulu amane 411 babanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMaswingo abedlula ikhulu 113. Kumanani ayizolo kulabedlula inkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukhetho lokudinga abazamela ibandla leZanu PF ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho obelumele lwenziwe izolo ludluliselwe namuhla kulandela uqhamuka kodlakela. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi kulamanye amasiko esintu akhuthaza ukudlwengulwa kwamantombazana asakhulayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu balaleli bethu kumbiko olisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi bethu, lisakazi lendaba ezingathatha ihlangothi ezikhipha iqiniso njengoba linjalo. Hayi, siyawubonga umsebenzi wenu, sithi liye phambili, liyibambe njalo, liyibambe njalo ngoba phethe eZimbabwe sesizizwa kini, sesithembele kini Studio 7. Yayi, siyaweza amaphathi, siyaweza amaphathi impela labantu bakhuluma bathi ye imithwakazi iyabandlulula, imithwakazi iyabandlulula, imithwakazi kayibandlululi, imithwakazi kayibandlululi muntu, abantu yibo abazibandlululayo bona. Ungakhangela ukuthi amaphathi wonke akhona eZimbabwe, wonke amaphathi labo vice president ababili, fathi imithwakazi ayila vice president ababili. O vice president ababili ngabani? Ngabani elizweni? Elizweni elincane kangakanje eZimbabwe ngabani? Siyabona ukuthi yikho lobandlululo khona khona kula amabandla nalawa athi imithwakazi lobandlululo njabo MDC. Yiyo MDC waseyasibizwa kakhulu impela bekhona ukuthi imithwakazi lobandlululo. Kwalo bandlululo yiwo. Ungakhayela futhi abasendebeleni abaningi basiziba amasekela bonke akulothwa kulesikhundla khona bokubo MDC labo. Akubo ZANU PF yakhona le. Iyayifundele audio, ifundele audio beyizwa abantu. Imithwakazi ayila bandlululo. Pambili kamthwakazi, pambili kamthwakazi Republic Party. Yibandla elingasikhulula edakeni lwesikilo namhlanje. Elikuncindiso esalifakwa yiZANU PF labo MDC. Bezosithathela iminotho wethu, bezosithathela yonke into yethu. Asilali ukuthi wathi ezinxa yeZANU PF le MDC.
Sanibonani bantu bakaStudio 7. Hayi, ngiyaphila. Yazi, ngisacela ukuthi kulo ndoda okhulume wathi iMRP ikhuluma ihleli, ifuna ukuthi ilokhu ze engani icela inkomjetiya. Hayi, thina kasifuni ukulwa, kasifuni dlame, umqondisi kafuna ukulwa. Sifuna ukuthatha nje uhlangothi lwangapha kithi eMandebeli kahle sikhululekile, kungabi lempi ngoba utsho njalo nje mhlambe umuntu wakithi ukude kabuthi namhla kungabe kuliwa uzoba ungekho. Ungagqugquzela udlame sibili, siyacela umuntu wenkosi. Hayi, asifuni bese ungani ukuthi iMRP ifuna impi. IMRP kayifuna impi, sifuna ukuthula. Umqondisi ufuna ukuthula, lathi singabalandeli beMRP sifuna ukuthula mpela. Ehlisa umoya nje umuntu wakithi. Wena njengoba uzizwila ngazi mbe kuyinto evikini leli last week, kodwa emalangeni akubesine Friday khona usithi sikhuluma sidlile ingani sifuna inkomjeti. Ayisikho khona kumntu wakithi. Hayi, thina sifuna nje ukuthi sithathe ilizwi lethu kahle, sikhululekile, kungela dlame, kungelampi. Asiyidingi impimpi, salwa kakhulu thina, simanxebanxeba nje sinje namhlanje. So ma ukhuluma ngempi, yazi ufuna ukusibisela entweni enzima kakhulu. Yize singatholanga lutho empini, salwa sasingamagorila mfowethu, kukhala i-AK-47. Mhlambe kawuyazi ukuthi i-AK makuthi iyakhala ikhala njani endlebeni yomuntu. Iyazi indlebe itshona iduma mfowethu, sasiphethe ibhamu thina ngokungadlali. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 odungameni inkomo nabo Ezra Sisasibanda. Ninjani nabalaleli? Niyaphila lonke? Siyajabula inkulumo ezikhulunywayo, siyazijabulela ngoba i-Studio 7 umsakazo okhipha indaba ezimnandi, indaba njalo eziliqiniso. Ngizothi
ngithi edabeni lwamabandla ahlukeneyo ngingathi ukuthi nithini kodwa ke ngisithi omunye nomunye mangabe khankaza yeke ukubheka ibandla labanye akabhekana nebandla lakhe mangabe ekhankaza engatshela abantu ukuthi bengayenza ukuthi ebandleni elithile wena bhekana nenkinga zakho ebandleni lakho uqhubeke ukhankaze mangabe izaphu ungayithandi iyeke injalo izaphu ungaphazamisa abantu amakhanda ngokuthi abantu bengavoteli izaphu bevotele umthwakazi ekubeni yena umthwakazi ethi yena akangeneli ama-election uzama nje lo muntu ukuthi aphazamise izizalwane zaseZimbabwe ezihluphekayo ukhuluma enjalo nje akekho nasezweni so asifune abantu abaphazamisa abantu ngoba amandla awekho kuye eyedwa amandla asebantwini baseZimbabwe abahluphekayo so abantu i-choice ngeyabantu aseyomuntu so umuntu uma ngabe ekhankasa engakhankasi egxile kwenye iphathi ngoba uyayizonda wena khankasela iphathi yakho khuluma le phathi yakho uyibuze ukuthi kungani ingafuna ukungenela kuma-elections or ngithi kuma-by-elections so asithandi thina ukuthi ngithi ngenje ngowezabo bese ngithi abantu bengavoteli umthwakazi abantu abavotele iphathi abayithandayo yindlela yokuthi ukhankase ebantu ngoba abantu manje uyabadida ma usithi bengavoteli izabo ngoba abantu bayayithanda izabo wena uzama ukulahlekisa abantu bezimbabwe ukuthi bebe lokho beqhubeka uyazazi ukuthi ngitsho kubani uyazazi nalo engikhuluma ngiqonde kuye ngingasho ukuthi mhlawumbe ngiyamlwisa kodwa ngiyamqondisa ngoba inkulumo yakhe ayiqondanga itshekile so asifuni inkulumo ezitshekileyo eziphazamisa abantu abantu abakhankase ngendlela e-right ngeke thina sithi sinje bese sithi abantu bengavoteli umthwakazi ngeke sikusho lokho akusinto e-right leyo wena khankase uqonde lokho okuqondile musa ukutshela abantu ukuthi bengayenzi lokho ngiyabonga
zalibonani kustudio 7 okhulumayo ngumasombuka ya ngicela la mphela ndifake i-audio yami la imizwakalo ebantwini maybe izoba lusizo ngikhuluma ngomthwakazi umthwakazi uyazibonela ukuthi angeke alunge kuma-elections sebesithi ngeke bengene kuma-by-elections betha kulasikhathi hhayi bantu bakwamthwakazi kungafuni ukugembulisa abantu kungafuni ukugembulisa abantu ngamavoti abo lingadlali ngabantu mina ngokubona kwami nje ngaba abantu bahlakanipha bevotele uMnangagwa bevotele lo Chamisa kuphela yibe mbabona abantu abangaba la mavoti angcono kulabo bonke ngoba ungakhayela vele omonzora ikuyini omonzora lani bantu bakamthawazi lingadlali ngabantu ngiyabonga
linjani kustudio 7 mina ngumuntu ngangisetsholotsho benilalele nje nsizo abanye bekhuluma lapha ngokusola ukwengezwa kweziqondiso ze-lockdown kumbe ukuqhubekisela phambili i-lockdown well kubuhlungu vele xa bebuza ubuhlungu vele abantu bayakhala but i-concern yami ikakhulu ilapha ekuthini why kati i-lockdown leyi ingani amabhawa iyawachiphisela ebusuku ikakhulu kuyagidwa amabhawa kuyavalelwana ukuthi ngci kwenza imchikitsha sonke why laba bantu kati bengathengi utshwala bayenathe ezindlini kati njengokuba bethenga i-grocery kuyini kati vele kutshona ebhawa kulalwe khona kuze kutshaya 12 1 2 3 4 ekuseni bhawa kulokhu alibondi spread corona kono abantu sebedagi abasazazi bongubambana bephefumulelana amabhala athengisa utshwala bengavumela abantu ukuthi benathele phakathi ube bebatshayela amaradio bebegida bebangale msindo lokhu yikho kuyizinto okurongo kwi-influencer nxa kuyukuthi ikorona ikhona kodwa nxa kuthi ayikho ayi kakhutyekwe kunjalo ya kodwa mina ngithi kabathenge benathele ezindlini vele bengahlali phakathi bengahlali phakathi bathenga inxa befuna mbubo obuningi obapheliwe abathenga utshwala obuningi behambelalo labo benathe ezindlini zabo khona ngale ya ngoba nxa bebuthela phamaba bavuthene besebeyizindlu eziningi ezitshiyeneyo ezitshiyatshiyeneyo so omunye lomunye esuka lapho esiya kwenye indlu omunye esuka esiya kwenye indlu betshayisa bonke bahamba bele mkhuhlane ezindlini ezitshiyeneyo but bayathenga bebuningi omunye lomunye enatha lapho adlala khona ngibonani ku-right lokho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenzayo le-studio 7 elisithumele wona nge-WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 Kwezemelika umongameli Joe Biden uyafikisa umnyaka owodwa engumongameli namuhla. Izolo uBiden ulandise umnyaka wakhe wakuqala engumongameli. Uthe umnyaka wakhe wakuqala ubulukhuni ngenxa yobhubhane lweCOVID-19 kodwa wenelise ukukhuthaza abantu abaningi ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19. UBiden uthi ulethemba lokuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe elakuqala kuzakuba lobubelo. Kesizwe amazwi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before. Unemployment dropped, the unemployment rate dropped to 3.9%. Child poverty dropped by nearly 40%, the biggest drop ever in American history. New business applications grew by 30%. The biggest increase ever.
Lawo bekungamazwi kamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika.
Mbona ngathi wenze kuhle ngoba ungakhumbula kuhle sibili lapho besivela khona iminyaka leyane ngu-4 iziphithiphithi lezi bezilapha ukuziphatha kukamongameli obekukhona inkulumo ebeziphuma emlonyeni kuyonke lokhu kuthethiswa kwabantu kuphunywa kwama-organization aqakathekile emhlabeni. I-United States ibisingasakhanyi njengelizwe elingumkhokheli emhlabeni. Mina mbona ngathi wona lumnyaka sithethe uBiden wehla yonke into, kwehla kwachuma yonke into, kwathula yonke into, kwalandeleka ukuthi kuvelwa ngapi kuyiwa ngapi. Mina khona lokho mbona ngathi ngamtshayela ihlombe ngakho khona lokho ukuthi kwenze kudle sibili kakhulu. Okunye afike lapha kungathi kuyahlupha bekuyikukhona ukubhubhane lolu lwe-COVID ukuthi khona lo obekhona kade engathi ulukhangela njengento okuthiwa yi-fake. Manje ke fika lapha nefica vele kuqamalazile kungaqedakali ukuthi kumi njani, ukuthi kumbe umkhuhlane uyelatshwa, kumbe umkhuhlane abantu bayahlatshwa amajekiseni kumbe kuyathwala. Wafika ngesidumo sibili, wafaka umgomo wakhe ukuthi kuze fika u-April June fanele kube labantu abangakaze behlatshiwe. Abantu basukuma bathi zimu bayahlatshwa, even lo mhlaba waqala ukulandela ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni leyokuvikela ubhubhane lolu. Kanti-ke ungakhangela la i-economy ubethe thatha laphana habe kuvele kuqega sibiliso kungada kuqedakali kusiyale kuchaywe i-corona. Kodwa ungakhangela indawo eziningi zihlumile zavuka zema, imisebenzi isikhona, sokusweleka abantu bokusebenza. Enyanzeni ngicabanga ukuthi ngabe nje wakithi umtapho ngubuthi abantu e-Afrika babuye bazengena imisebenzi ledinga abantu lapha engelabantu.
Manje zonke ingxaki lezi ezikhanya zibangelwa lubhubhane lwe-COVID-19 ayisoze zisetshenziswe na ukuthi engavotelwa ngokhetho olulandelayo?
Mina vele mbona ngathi uBiden akusasweleki ukuthi ajone ezihlupha ngokuvotelwa futhi ngoba yena vele sengukhulu. So lapha okukhona kuyamele ukuthi ama-Democrats abe ngabantu abazakhangela ukuthi ngubani ozathatha kuBiden. Ngoba ngikholwa ukuthi uza kuthi angaqedi 4 years zakhe lezi lanxa kulo bhubhane lolu lukhona aphinde athi uyama. Uvele kathesi usengathi ukuthi aphakamise unyawo nje uzisoke kambona ukuthi angatshona ezihlupha ngokuthi kuyini okuza kwenzakala kuye. Okumele kuzihluphe libandla lamademokrati.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli ye-MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.